Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-21 lwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abantu la amalungelo oluntu labacubungula ezombusazwe sebekhuthaze amapholisa ukuthi abophe abantu abathumba babulala ilunga le-CCC umnumzana Tafumane Masaya.
Okukhona eqinisweni lamaqiniso ayikuthi ukuthunjwa kwabantu lokhu, ukuhlukunyezwa kwabo, lokubulawa kwabo, yindaba endala kuleliya.
Ingcwethi kwezomnotho welizwe zithi uhlelo lukahulumende olokubala inani labantu elizweni ngenjongo yokuthuthukisa izomnotho olwe-economic census luqakathekile lungaqutshwa ngemfanelo.
Yinto enhle kakhulu ukwenza njalo ngoba imicabango yayisaphongukuthutha nje lelale kuyicabangela ukuthi mhlawumbe kufuze senze lokhu, mhlawumbe kufuze senze. Sesisenza sikwazi ukuthi umumo welizwe lwethu unje.
Owayengukapteni weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu u-Ephraim Chawanda sewachiya lo mdlalo njalo usezifuyela inkukhu kwele Botswana. Sixoxelayo.
Angizwe emdlalweni wenguqu Botswana angenza something totally different. Kwa manje ngenza chicken farming kwa manje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalwela amalungelo oluntu labacubungula izombusazwe sebekhuthaze amapholisa ukuthi abophe abantu abathumba babulala ilunga le-CCC umfundisi Tafumane Masaya. Isidumbu sikaMasaya satholakala ngeviki edluleyo ngemva kokuthunjwa kwakhe ngabantu abacatshengelwa ukuthi ngabacuphi ama-CIO esebenza labasekeli bebandla lezanu PF. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Ponyathi utshele iStudio 7 izolo ukuthi basaphenya baqwayisisa lozulu ukuthi abekezele. Abantu abathumbe ilunga le-CCC elimela abasakhulayo edale lephalamende umnumzana Thakutswa Ngadziwore kumaviki asanda kwedlula labo abakabotshwa. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi efundisa izombusazwe eWits University kwele South Africa umnumzana Jethro Mpofu.
Okukhona eqinisweni lamaqiniso ayikuthi ukuthunjwa kwabantu lokhu, ukuhlukunyezwa kwabo, lokubulawa kwabo yindaba endala kuleliya eyaqalisa ngo-1981-1982 ngesikhathi seGukurawundi genocide. Bayathunjwa nje bayabulawa kusenzelwa ukuthi bethuselwe njalo kwethuselwe oluningi lwaseZimbabwe ukuthi lwesabe ukungena kwezopolitics, lwesabe ukuphithizela, lwesabe ukuphikisa kwezopolitiki lapho.
Umnankagwa uke waphuma eziqhenya lapha esithi nguye owasungula inhlelo zokucupha lezokuvikela ilizwe ezinengi. Wathi kulabantu bakhe kulezo ngatsha njalo akulalutho olwenzakalayo angalwaziyo. Nxa silandela lowo mqondo Dokotela Mpofu, ukungani kahle kahle kulokhe kungakabotshwa muntu phezu kwesehlakalo lesi?
Uqinisile umnumzana uMnankagwa nxa isithi imithetho yangale yokucupha lakho konke okwenzekayo kwakhandwa nguye. Siyakwazi ukuthi ngesikhathi seGukurawundi genocide benguye uminister of security and kuyazakala ukuthi nguye owayeyisandla sikamnumzana uMgabe ekuthumbeni, ekuhlukumezeni, lekwenzeni konke okwakusenziwa bebotshwa abantu bevalelwa bengelamacala bebulawa njalo. Akala manga mayethu nguye owayikhandayo leyo mthetho lalawo maqhinga lalawo macebo.
Kusobala ukuthi iZimbabwe isenkingeni kwezombusazwe nxa sikhangela ukufuthelana okukhona ukuthunjwa lokubulawa kwabantu lokho esikubonayo. Kuyini kahle kahle okungenziwa ukuhlenga ilizwe?
Okuzafunakala ukuthi kwenziwe kuleliya mhlawumbe singabona umehluko ukuthi abantu beZimbabwe baphakame babe nezibindi bathi enough is enough sokwanele. Bengenza njalo yikhona isadiki le AU le UN izophakama labo ibasekela abaseZimbabwe. Nxa bengaphakamanga bona isadiki le AU le UN ayisonze yenze lutho. Kuyafunakala ukuthi abantu bazimele bazilwele. Njengokwalokho kwenziwayo ngesikhathi sempi yenkululeko abantu basukuma bama ngezinyawo bathi enough is enough sokwanele. Nxa amaZimbabwe engakwenzanga lokho hayi singakhohlwa inguquko ayisonze ibe khona izinto azisoze zitshintshe mnumzana ngombono wami.
Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ingcwethi kwezombusazwe njalo efundisa eWits University kwele South Africa. Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Farai Marabira uthi ibandla lakhe alilani lokwenza kokuthunjwa kwamalunga e-CCC kumbe ukubulawa kukaThafumane Masaya. Ingcwethi ezicubungula izomnotho elizwe zithi uhlelo lukahulumende olokubala inani labantu elizweni ngenjongo yokuthuthukisa ezomnotho elizwe olwe-economic census luqakathekile lungaqutshwa ngemfanelo ekuhleleni okudingakalayo elizweni kwezomnotho. Ekhuluma izolo emkhosini wokuvula lolu hlelo olungolwakuqala elizweni, umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe impumela yalo izaphathisa ekuletheni ubufakazi bokudingakalayo elizweni. Uhlelo lolu lukhangelelwe ukuqaliswa ngenyanga kaZibandlela ngomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izomnotho elizwe ezimeleyo umnumzana Bernard Ndlovu wayengumgcini sihlalo webandla le-Alliance for People's Agenda e-South Africa.
Umhlaba wonke usulakho lokho vele amakhampani ahlakaniphileyo alento kuthiwa i-research and development ngezinye indlela babe bebuthelele ubufakazi bonobo leyo data bese beyicubungula bayicubungule ibafundise ukuthi into enje ime kanje. So mali siyaphambili ngayo selingayenza-ke ama-decisions lisebenzisa lobo bufakazi. Yinto enhle kakhulu ukwenza njalo ngoba imicabango hayi saphonga uthutha nje lelale ucabangela ukuthi mhlawumbe kufuze senze lokho mhlawumbe kufuze senze sesisenza sikwazi ukuthi umumo welizwe lwethu unje ibhizinis ezenzakalayo ziphumelele endaweni enje. So ma sesilokufuna ukukhulisa-ke sesidicida khonoko nje for example ukuthi kule ndawo ezithize ezenza imbuzi ziphumelele ibhizinisi yembuzi, kule ndawo ezithize eziphumelelisa ibhizinisi yezimvu, kule ndawo ethize mhlawumbe ephumelelisa ibhizinisi yezigqoko eyamatanda enkukhu kufuze kwazakale elizweni ukuthi kwenzakalani ukuze ma kuqhutshekelwa phambili with that understanding. Then inkinga engaba khona nge-economy yeZimbabwe, economic growth yeZimbabwe, even though kutholakaleleyo lobo bufakazi so kungaba le ngxaki ezingaba khona ngenxa yokuthi ubukhokheli abukakhani kahle kahle ukuthi ubukhokheli bungavuma yini ukuthi impela umcabango onjalo oqhutshekiselwe phambili uphumelele. Ngilokuthandabuza kakhulu uma ngikhangela ubukhokheli or i-leadership ukuthi indaba zobudlwangudlwangu, indaba ze-corruption zizogcina zenzeka ukuthi noma sokubekwe ubufakazi ukuthi nanku asenzeni kanje bese kusiba lakhona okufuna ukujabulelana nokuqhilana into ezifana nalezo. Ukhokheli buqakathekile kweyonkini.
Kuyini okungabe kwehlukile ngalolu hlelo nxa siqathanisa lalolo oluvele lukhona olokubalwa kwabantu, kumbe kungasetshenziswa amanani wona lawana avele ekhona? Singabona lokhu kusiba yikudlaliswa uchithwa-chithwa imali yelizwe.
Umehluko phakathi kwale i-economic census lo le population census yokubala abantu mkhulu kakhulu esingathi kuyafana ikhona ukuthi kuyabalwa and ma kubalwa kuyabe kusenzela ukuthi ma sokusenziwa ama-decisions kusetshenziswe inumber ezitholakeleyo ukuthi endaweni ethize sifakani endaweni ethize siphatha njani abantu into ezifana nalezo. So i-population census ilapho, kodwa i-economic census yona idinga ukuguqula. singathi thina ngezinye indlela i-economic census izasizana le-population census ekuthini khona sesiyakhangela ke manje ukuthi ekuzumba maramba afungwa kunabantu abangakanani i-business ezikhona ngale zingakanani ziyakhona yini ukuthi ziphathisane lenani labantu abahlala khona hapa so ngezinye indlela zehlukene lezi zinto kodwa zilobudlelwane economy yona injani khona ngale kulani in terms of i-business benefits okay kulesikhala esithize ezikhala ezithize ezifuna ukuvalwa ngokuletha ama-business amanzi bese ke ihulumende abese ncedisa ukuthi apromote lawo ma-business kuyena leyo ndawo ukuze abantu inani labantu elihlala lapho lisizakale angiboni kuyikudlalisa imali yelizwe at all ngicabanga ukuthi yikuhlakanipha okukhulu lokho kakhulu ukuthi ilizwe lazakale ngendlela ye-economy lazakale ngendlela yokuthi kulabantu abangaka endaweni ethize i-leadership ekhona elizweni i-corruption into ezifana lezo ziyakhona ukuginya into enhle igcine ingasaphumelelanga
lo ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungela izombusazwe owayengumgcini isihlalo webandla le-APA eSouth Africa obexoxa icingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezemali luzethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-National Budget ngeviki ezayo ngolwesine. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube utshelele liphephandaba izolo ekobulawayo lapho anikeze khona izipho abantwana abagogekileyo besikolo se-King George. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi usomabhizimusi olodumo uMnumzana Shingi Munyeza lomkakhe uWilma kuzamele babhadale isikwelede se-$100,000 abasithatha komunye usomabhizimusi weHarare kungakafiki umhla kaJanuwari 30 ngoba engedlula bazavalelwa ejele. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Kundleni uthi livuka njani basakazi? Hayi sisizile isikhulumeli sezano PF uAngiton Sibanda. Lo nje ma usizwa kuthiwa uzokhuluma kuvele njengakaqala ukuvula umlomo uhlube kwazi ukuthi uzodefenda izano. Siyamazi lo ukuthi inkulumo zakhe ngumuntu nje ohlala edefenda izano. Ngumuntu ongafuni ukuzwa kuthiwa kule opposition party. Umuntu ofisa ukuthi ngabe izano yiyo yodwa kumbe ngabe yiyo yodwa edlalaye ngabe nguye yedwa odlayo sonke isikhathi inkulumo yakhe ayizwakali ukuthi uqonda ukuthini angaze ngamuzwa la ngelinye ilanga undoda lekhuluma into elengqondo yonke into ekhulumayo kuphela iyagxeka ama-opposition yena wenzani njengoba yena esazi ukuthi ma uyi-opposition kufanele wenze njani yindaba-ke yena njengoba ecubungule ezombusazwe engavu leyakhe iparty ezakwazi ukuthi khona konke lokho othi yena ama-opposition awakwenzi ekwenze yena phela ukuze sibone ukuthi uhlakaniphi. Hhayi ukubuya kuphela uzobanga umsindo ku-Studio 7 lapha. Hhayi ndoda, hayi
Studio 7 njengathi asiyaphela. Hhayi sibonge ihlelo. Sicela ukuhlonitshwa, into esiyidinga inhlonipho. Wena Chabanga nawe iphugeni, wena uthi uyisikhulumeli ngoba uphiwe imali vele uyenzani? Uye kumele ukhulume khona ukuze ukhulume ngoba vele uphiwe imali wave kuyahlutshekwe lizwe. Kodwa sekukhuluma into enjengoku azokhuluma umsangano lokaChabanga. Sicala isihloniphe nesiyadukeka amazwekwamanye amazwe ngenxa yezano naleya isapota liyipha amandla lokuthatha imali kuyo. Sicelani nje lisihloniphe, lihloniphe amavoti wethu. Ngiyacela lapho lisihloniphe kakhulu, idle imali elibe ngamathambo. Siyalicela, otherwise kushuwa.
njani Studio 7 njani Studio. Hayi lina elizithi ngamagqwetha e trips elokuzela kasenge lo Chabango. Lina vele kasilaleli lina lingaba landeli baka Chabango liyadiliza lo Chabango. Uthabango uzathi yena ufumele kule problem u TPC yena wahlala in pass le TPC yena yazazi nje ukuthi aso trip. Ngabe ngo TPC ngabe ka keep phela lawo abavota e TPC ngabe ka bakhi ubakhiphelani yena. So e TPC vele lo vele kasimfuni. Ende Chabango siyakutshela even lapho khona. Once izani uyaphuma kuphela esihlalweni, iphumile esihlalweni sidila lawo. Wena impilo yakho bekwazi lapho kuphuma khona izani lawo yabungasekho emhlabeni vele uhlubu uzidele khonoko. Ngoba amaNdebele azozakuthande ngendlela oyenze ngakhona. Thina lesifitha esilwisana laso wena uyangenela khonapho. Uyenzelani khonoko wena ukuthi izani uPF iwine ngoba kathesi izani uPF kathesi abafowethu abanye abavotayo bevote e-TPC basemazweni. So lusenziwa lolu khetho babengasekho ngoba izani yazi ukuthi babengekho bazuze bebuye for ama-by-elections besuke ezindaweni ezikhathana izimali ziyahlupha kulezi. So izani vele siwinile ngezinye iy'ndlela, sisiwina ngezinye iy'ndlela, izariga futhi hhayi sengezochaba ngokwenziwa. Ukwenzile kodwa awukwenzanga kahle. Inyembezi zabantu zazibona ukuthi zinjani.
Basakazi base Studio 7 lizara zasebathinti ngikhuluma ngendaba kaLizwe ebuhlungu kangaka. Ulokho kubulawa abantu kuthiwa kule sandla siphi leso sandla sesi-1980. Ngicela ukhulumele ukhuza uthi Dawule lo belokhu bephethe bephuka abantu bephezulu baba bebiza abantu ngesiphukuphuku babugawule bobabuchu siyahlonipha kakhulu zalezisihlonipha kakhulu yekani ukuthuka abantu libuza abantu ucela ukuthi le Studio 7 kulaba bantu ukuthi bayenzelani le amandla abawatholayo amandla indlela abasiphatha ngayo zelelo lwe ukuthi bebelwa ngamagama siyacela sibuzele elinye lamalanga ngajabula kakhulu beyekele ukukhuluma ngayo inhlangano bekhuluma ngenhlangano yezana beka lokhu bekhuluma ngenhlangano sesi-1980 akaze lezinye inhlangano sikhulume ngezana walokhu bephethe bekhuluma bekubesithuka bekubesiphukuphuku Dawule lo please siyacela liyabantu abadala libadala sihlonipha kakhulu
vele. Sanibona masakazi abahle ngikholeni ngapha ithembisa egoli kuzalwa ngizalwa eshorosho. Hhayi siyazizwa indaba siyazizwa kakhulu indaba zinandi impela. Hhayi u-Anglison Spanda ngiyamuzwa laphana uyakhuluma sithi kodwa-ke inkinga yakhe ikhuluma njengomhlaziwe wezindaba womuntu ozimeleyo kodwa-ke yena kahle kahle isikhulumeli se-ZANU-PF sifanele sikubeke kucace lokhu ukuthi isikhulumeli se-ZANU-PF kodwa yeza ngathi ilunge lizimele lodwa ngathi umuntu ozimeleyo kodwa engumlokuzelo esikhulumeli se-ZANU-PF. Mina ngikaze muzwe ngihlalisa inkubuko imophisi iyabeyijikijikisa nje ithintheka la ofuna ukuthi yena iye khona.
Basakazi be-Studio 7 sanibonana ngihlala phezu kwedaba ngasithi isikhathi. UChabango ufana laloyani into okuthiwa ngubalumalulwane ethi ma isezinyamazaneni iba yinyamazana, ma isezinyonini iba yinyoni. UChabango ungumthengi uthengise abantu bakithi esiNdebeleni abathengisela izana ngoba abantu basesiNdebeleni babonise ukuthi izana kabayidingi koBulawayo. Kodwa uChabango akuzange kumphathe kahle lokho, nangu sefuna ukuyibisela izana koBulawayo ngoba eyisebenzele njalo engumthengisi. Uma ngempela uChabango eqinisile ukuthi unobhala jikelele we-TPC wenzelani ukudiliza lokho okwenzayo ngoba lokho okwenzayo ikudiliza akuyakhi ukuyadiliza lokho okwenzayo. Laba nabantu ababesephalamende abakhethwe ngabantu abakhethwanga uChamisa. So yena ubona ukuthi azwisa uhlungu uChamisa ngendlela yokuthi acosha abantu abakhethwe ngabantu kodwa jike futhi athi yena umholo we-TPC umholo onjani oyakha into yakhe ethi mase iyakhile futhi abuye yena ayidili engadlali ngaphi uChabango lophukeni wayo. Siyabazi badume ngokudiliza badizi MD ayiqeda labo Witness Dube babuya babuyela Witness Dube bajoyina i-ZANU-PF. Laye uChabango sesezambona nga-one day futhi sebuyele ku-ZANU-PF ngoba into iyenza le uthunywe uyasetshenziswa ungumthengisa abantu balutho.
Studio 7. Kanti lo sitho ozosimbuluza ngisishona lapho esifuna ukuthi sikumele ngishona kungena ngishona iyokuzweni njenga ibona ukuthi ibhale VOA Ndebele. Ayibhalanga ukuthi VOA Shona. Wasisuthela amagundwa ndingeze sibanje imisindo lapho yasimnyanyisa. Khuluma ukuzanga uthole ukuthi kwapha kunjula abantwana bami siba njengegundwana abantwana abayinje esikole phoa ngokuthi izane izane ishone iphaphela la. Akazame ukukhonsola umntu omwakhe mahotha.
Ye ngiyabingelela lonke ku-Studio 7. Ngibonga indlela esakaza ngayo. Ngena lapho uthi ngikhulume ngendaba elandiswa ligqwetha likaJabangu. Uyangimangalisa ukuthi uthi yena awuqondanga ukuthi uSamisa ahambise amaphepha ekuyedwa sezeza ibandla. Kodwa ngakulinye uhlangothi ubona uJabangu eqondile nxa sezizinto eyedwa ngahlala ngaphansi wakhulumisana nabanye. Bonana kula ngqondo khona lokhu. Umuntu wakuqala ubemele kuphuze ukuthi engenza izinto eyedwa uJabangu. Kube fanele ukuthi lanxa yade Jabangu kweza zonke lezi zinto eqale ukhulumisane lo mongameli wakhe. Uhlalwe phansi abantu bendawonye bebelibala. Hathi ukuthi enze izinto yedwa ebhale incwadi yedwa iyamtsheleke nxa umongameli ebandla sekhisana lakho. Sesothiwa urongo zenza umnikazi webandla. Akula ngqondo khona lokhu. Cela beqondise into yokhuluma into ezicacileyo njengabantu abafundileyo abazi umthetho.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika unobhala jikelele womanyano we-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi inani labantu asebefile empini ye-Israel lamabutho e-Hamas selifika kusibanga esethusayo. UGuterres uthi inani lasebefile yalikaze libonakale selokhu wakhokhela umanyano we-United Nations kusukela ngomnyaka ka-2017. Kusenjalo isikhulumeli sezomvikela welemelika umnumzana John Kirby uthi inkulumo zokukhululwa kwabathunjwa ngamabutho eHamas sezifike kusibanga esikude lanxa nje engethulanga okujulileyo ngokwenzakalayo. Kulabantu abedlula amakhulu amabili abathunjwa kwele Israel ngamabutho eHamas. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ucubungulayo zombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Yona injongo ye IDF Israel Defense Forces kumbe yona nje ama Israeli has not been clear. Well, I can say it's been clear in one aspect ukuthi ama Palestinian territories asencipha Gaza Strip lokana vele sokuyi strip kona kwawe igazi i-West Bank yahayila vele isinyamalala. Uma ukhangela uma oNetanyahu be-announce abesithi new settlements, pass the language and think new ngaphi khona phana indawo encane babe bexosha ama-Palestinian bebathathele. Khathesi bathi bona 1.1 million Israeli Defense Forces kodwa ama-Palestinians athi 1.7 million abantu. Ama Israeli atwana, we told them to move to avoid the offensive. 1.1 million people, only 1.7. Our Israeli Defense Force itwana sivachele sati move to the southwest of Gaza. Wonke wana lababan, babasusa ezindaweni zao. So their objectives are being met. Baya susa ezindawo zonezi. So setwa new settlements, munga vido mdoma ngalayo kuti ubachoni in the angapi. Wanalabi 1.7 million angiti babafukela ukuthi baye iGibhithe layo yiko ivala amagedi isithi hayi abantu laba bengaze bebuye ngapha njengoba bengamamuslim anti ninalithemba ukuthi bazabangcono ngapha peleka basabuyeli. So thina sizaba le-refugee crisis njengala amanye amazwe lawo athwele ama-millions and millions of ama-Palestinians. So khanya i-objective yabo they're pushing to ukuthi befinalize ingxenye i-take over and expel ama-Palestinian. Asazi sizabona layo uBiden ukuthi angithi laphana kuPutin wathi uPutin solongo ngazungene mbijana ayikhona kakhulu but now uPutin lokho ekhona kufana sikwazi ukuthi ayikwazi kwini uBiden. Khathesi ama-Israeli athiwena angena alanda iHamas kodwa layo uBiden uthi yena hayi lingahlali phela lingaze lingene kodwa asazi what that means asazi sizabona.
Lo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi ocubungula ezombusazwe ube khuluma ecingweni le Studio 7 engapha kwele Melika. Kwezemidlalo oyingukapteni weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu u-Ephraim Shawanda sewachiya lumdlalo njalo usezifuyela inkukhu kwele Botswana. UShawanda wake wakhethwa ukuba ngumdlali oyintshantshu kubo bonke iSoccer Star of the Year ngomnyaka ka-1988. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yethu uJoseph Njanji esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
UEphraim Shawanda nguye umdlali odlale ukwedlula abanye bonke elizweni iSoccer Star of the Year ngomnyaka ka-1988 lapho iqembu leZimbabwe Saints eliphakamise khona isicoco seligi. Phezu kwalokho ke waba ngukapteni weqembu lesizwe ebelisaziwa kakhulu ngegama elithi Dream Team ebeliqeqetshwa ngumuyi uReinhard Fabisch. Kodwa loba ile mbali enhle kangaka emdlalweni wenguqu uShawanda uthi sewawufulathela lo mdlalo.
Angikho emdlalweni wenguqu kusana, angenza something totally different. Kwa manje ngenza chicken farming kwa manje. Kati mwonga panji kutungono nyekele kunja chimele blue and white haifunu kuchinji ema nitu kuchinja mkuma wabantu mauti kokela into umayivoni ingani haisemendu kwa sinis katumelu kutete la wanyu kutu wangene mwagundu wangenza maju mwabulu kutangu yemi mwami
uChawanda ubeko Bulawayo ezobeka umuyi uRaman Kumbo yena adlale laye kusukela besase ngabafana besikolo.
URaman safunda sonke saqala eMpophoma High School. Ibhora lethu uRaman wamalandela saqala eMpophoma High School manje mase sibuye emathimini yena waqonda le lami waqonda le hani bangandla le eyini lana eBlueno White yakoBulawayo yena edlale neMlekeni White isikhathi esiningi but waqala ku-Evil lami bakhathala kancane ukuthi ngeke-Evil umsalo mdlalo usibani bakhathala kancane ukuthi ngeke-Teamini kaRaman. But unfortunately, we became teammates only at high school and we became teammates in the national team.
UShawanda uzelwe ngomnyaka 1964 njalo uqale ukudlalela iqembu leZimbabwe Saints ngo-1984. Usuke kuqembu leSaints ngo-1989 esesiyadlala kwele Germany lapho adlalele khona amaqembu abalisa ele SC Bona kanye lele Cologne. Ngo-1995 ulubhekise eSouth Africa lapho adlalele amaqembu abalisa ele Orlando Pirates lele Morocco Swallows. Uthe esethethe umhlalaphansi uqeqetshe amaqembu abalisa ele FC Sporting elase South Africa kanye le Mutare City le Zimbabwe Saints kwele Zimbabwe. Yimele Studio 7 ngobulawayo ngingu Joseph Njanji.
Bye bye. Shira. Wadi. Good night. Lana ne. Eh namona intandi boma. Aya kutindiri kade boma. Anyera vera Zimbabwe boma. Ndinagarone kuti zvambeke zvakaoma. Mana. Don't think the party corner. Zanyema figizo lo yole kona Pasete uwaza lizo mbona Aba mega bawali lapa yiko beno mbona Manai Aba doba nechi multi sofa Doba nechi multi sofa Doba nechi multi sofa Ino sara nechi kainda batala shafa Iba bale samba sofa La Iba bale samba sofa La Iba bale samba sofa Angwa lisela Iba bale samba sofa Ezolo Baby, I no gonna figure. Handi tika mira baby, wangu atendeka. Mwaka mchulo achirereka. Kutatenga ari kuda kumbo ni pereka. Ile nilo njola treza. Zwa, nakata tinte pleza. Ikolo like nilimo meza. Zwa, nati nyambo nye giza.
9 esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba isikhathi njengoba ngitshilo le nhlobo zendaba hasifeneli asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbengo wa fast 7 ntambama igama lami ngu Chris Gande.